Christmas, what was Christmas, lying at Christmas or what? I didn't believe in the South, I record. About November, we cut and then I go 14 November on a pad. You can cover
izulu leli liyanceda yini izilimo lezi ebese sisemadolo kumbe liningi kakhulu
hayi livusile kuvusile kwaba silikhanyele ukuthi ngabe kuyaphila ngoba lapha kibhizinisi umvula wakhona usilamanzi abantu babekhalela ukuthi ngabe namhlanje uma ngezesini namhlanje kugodole ukuthi qanda sibuzame ukuthi kutshona ukugodola lokhu mina siduze kwavuvi umfulo osilawa lapha ngokuvi eriva umfulo omkhulu lo othela kugwayi
uthela babalomquba umumbo wabo mkhulu mbijana bawuthatha ngaphi ngumquba mhlobo bani lo njalo abawuswelayo ibani
kunabanye vele abalezwa emakhaya abafaka imquba emasimini lala ababeke uvumbi izindawo ezinhle bona ezingani zimbanda imquba khona yiyo esibalayo ukuthi imihle labanye abatholaifetalize but ekuqaleni ifetalize yayikhona nemhlophe khona kuzithola imnyama kuzivikethelele ngolihlanu imquba baasebenzayo naliyani emdala ezibayo babefakile yiyo bawufakile emasimini abo esibona ngoba khona singakuhle ezaphambanisa nje khona ukuthi sesikuze ukuthanda lokuthisa ukuthi uma kuza kuqala ukuthisa hake azosokumosha yini manje
abantu balima lokhuyana ababevele bekwenza kudala kumbe lokhu beqhubeka ngalokhuyana okuthiwa ngugatshombo
balutshwana abangenileyo kulolu luhlelo olwakudala lokhu besalele khona ukuthi mane sikhaele inkomo zethu but abaningi hhayi abaneleli ukuthi inkomo yankomo bangena zili ngugatshombo bechaze phi yiwo abanye umumbo wakhona sengimuhle uyenzile ngoba lami ngumani phezu kwakho nto wakhona ugatshombo nalo ngoba uyenza isivuno esihle kakhulu